Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulambulela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhlazi ku 7 Lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania.
UTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballot lokhu okubuya ngencwadi.
Kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Lina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende ongwebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo.
Siyadana kakhulu ngoba ngesuku ezi-six weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana six.
Kwezemaphandleni sikhangela udubo lokusilela kwamanzi edede.
Hayi kethi lapho amanzi sebesiwakha leyo rolezaya agijimisa ngesikhathi akho shamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukubalwa kwamavoti awesigaba sePennsylvania. UBiden uhle wathola amavoti athiwa ngama Electoral College votes angamakhulu amabili lasikhombisa 273. Umongameli Trump yena wasala elokhu elamavoti angamakhulu amabili lechumi 214. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukana kulukhetho luhambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqhakatheka kwento okuthiwa i-democracy. Sesibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi e-Africa sikhanya leyo democracy siyayiswela. Ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzelela lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile. Njalo abantu bekhanya bevota kungela muntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye. Njalo kungela muntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu singathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle esiqinisa ukuthi abantu labakhanya abazikhethele abamkhethileyo ngokuthelesa bengelani bengela problem kodwa kubathokozisa khona.
Umongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolo ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, umongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuchilibezela okwenzakeleyo. Singakutsho ngamafitshane singathi nje uyisililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sikunanzele khonokho. So ke ubekule kunanzelela umbele kulangathela ukuthi engxenye abantu bazamkhetha. Njalo ungakhangela futhi okwenza umongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo zokuthi ngezenzono wezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume leyo ndlela ungananzelela. Imbali yami eMelika ikuthi kukalutshwana ukuthi kube lo president oseva one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa ke uDonald uTrump ukhanya hayi yena ke la usethi yakhe irecord engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka one abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la isofayela zinuka amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu. Abantu bakhethile ngoba befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinuka amakhwapha azikuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapha lahleke khona kavume ukuthi yide democracy angathi ngokudliwa abe sesithi kulokuchilibezela. Pho vele ubengenani ikhethe nga kulokuchilibezela. Anti ubengena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ngathi okhulu uDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo. Indlela nje ukuthi indoda la nxa idliwe izobuhlungu ibizibonga ubhodla inhliziyo ngokukhuluma into engazaziyo. Yikho esingakutsho ngoDonald Trump.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni yena othi umongameli Trump wazokhela umlilo emehlweni ngokukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bangavoti ngeposo.
Ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngangengabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona khathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungasikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshiki lobhanqa khona laphana ukuthi baseduze laduze. Kodwa mbona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi ama kuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhanya ngathi yinto embi. Abantu bakhe abasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kathi sezingathi ngama-mail voting la. Akayada phuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya. Sekumtshaya ekutheni yena sebona ngathi uyaqilwa kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto eveli khona kusystem leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
Umongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, usengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho. Ekhuluma khona lapha njalo sithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliyo ukuthi loba ngazasebenzise umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho kuvotwe ngabantu kungabi yikho. Akusizile ukuthi khona lokhu akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nakansoze ngiphume ngoba kulezinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamele ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturner lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Uzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hayi uzakwenza kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting kuze kufike uJanuwari.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 eseTexas. Igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo elizweni lemhlabeni jikelele ngesikhathi eBotswana lisithi seliyaqala ukuvula imingcele kuyonale inyanga. Emhlabeni jikelele ikakhulu kwele Melika inani labatholakala belegciwane leli seliqanse kakhulu laze lafika kunkulungwane ezedlula kancane ikhulu 126,000 ngelanga linye. Kwele South Africa lakho kade selehlile kulabantu abaphansi kwenkulungwane ababanjwa leli gciwane ngelanga kodwa selikhuphukile leli nani. Sixoxe lesiphathamandla sabaphila ngokuthengisa izitaladeni abebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi abantu besebengani sebesephula imigoqo yokwenqabela leli gciwane bebona ungani seliphelile lona lisakhona.
Siyakubona ukuthi igciwane ngiyaqansa inani eSouth Africa ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje sizabona ebulenjini lapha ividiyo ekade ibhoda uma bekhuluma ukuthi siyazichaphela kunegangeni ngoba akula kudla into ziyadula eZimbabwe siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyakhula kutho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungathelela abanye njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi amabhoda zavule ngoba phela abantu esisebenzela abaningi kakhulu abachapha besiyathenga impahla kade bethole nzima kakhulu kade izikolo ziyavulwa nje kunje abaningi abaze benelisa babhadala imali zesikolo kodwa abantwana babeke isikolo so hhayi kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo bazawa behlolwa bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe
ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane
ye abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda abanye bayagqoka amamaski kodwa abanye ke abantu basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapholabantu bethu abasebenzela khona phambi bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski bageze izandla bayenze i-social distancing nxa bethenga nxa behlangana abantu abathengayo kuyimzamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli kodwa abanye abantu bakhohlwa sibilibona umsegqoka imaski sibona amapholisa kutshengisela ukuthi abantu bacabanga ukuthi imaski vele gqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane kodwa ama-beliefs ethu esingangama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhuma labantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo okunye njalo sesinike-ke amamaketi amaningi ama-sanitizers amabhakhes ogeza izandla lama-maski ukuthi sikhuthaza zabantu ukuthi bazivikele njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele bathathe izinqumo zenezi zakhulunywa i-World Health Organization
umnumzana Michael Mdladlandi weni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Namuhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo kuwonalo umnyaka. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubekhona embuthanweni lo owenzelwe eGlenview. UDina uzabekwa kusasa kibo eMaswingo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi lomnyaka ubumubi kakhulu ngoba belahlekelwe ngabasakhulayo bebandla abaningi.
Mahlabe Zulu siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okokuqala silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa. Kwase kulandela u-MP uKennedy Dina, u-MP weGlenora, weGlenview North. Siyadana kakhulu ngoba ngezisuku ezingu-6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana si 2 former MPs and 3 current MPs. Yikho ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo. Njalo thina abantu be-MDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa. Sithi ngamachawe ede ezimisele ukulwisana lobubi beZimbabwe bengalanketa abachabi bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu. Yikho ke siyalicela Mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. Asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembele kiwo. Mahlabe Zulu, konke sikufaka ezandleni zikaMdali ngoba sonke sizalandela. La yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zedede esigabeni senyakatho emaNdebeleni zikhala ngodubo lokuswelakala kwamanzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Zithi njalo kudala zaphanyeka isicelo kukhansili yalumango ukuba ingenele ilungisise udubo lolu ngoba lulokhe luqhela. Lalapho amandla kagesi engahamba kusuka kuphambanise ukudonswa kwamanzi abawathanathayo asuka ezibholaneni ezisewange National Park. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esedede.
Iningi lezakhamizi zedethe ziphila nzima kulandela udubo lokusilela kwamanzi osekubangele ukuba bacele ikhansili ukuba ibakhele izibholane duze lamakhaya. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Gabriel uthi amanzi abawanathayo ayingozi enkulu kumpila kahle yabo.
Hayi dethe, lapho amanzi esebesiwakha le role ezayo agijimisa ngesisu akho shapu. Ngona besenzela izibholane samwe khona.
Umnumzana Shamiso Dube uvumelane lo Gabriel ekuthini kungcono bagejelwe izibholane ngoba udubo lwamanzi lubachayelela phansi.
Hayi Dube, sicela nayo into yesinwa amanzi asiyalela phansi. Izinu ayithi nxa sibe demand imali zabo ka babuya khonapho khona bethu elibhobojani bevala pathina, but nqambe kule problem samwe ka abasiyeli babethule. So thi asakwazi ukuthi isenze njani ngeZimbabwe le, kumbe ngcono abadala benza beswayela imigodi nxa uhluphi.
Umnumzana Brad Chup esinye njalo isakhamuzi sedethe uthi amanzi abawakha e-NRZ akalungelanga abantu.
Asithole manzi asefu anti asilumisa ngesisu asigijimisa ematoiletini lapha. So ngangcono besifakele izibhorane lezi bezilungisise kuhle kuhle, sithole amanzi asefu. Ya
ukhansela ka-ward 16 elupote ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi udubo olukhulu yikuthi abalamadamu.
For example, lamusha kade sile budget consultation le council, then it faced okuphumileyo iproblem yamanzi. Okuphumileyo sile challenge yamanzi, asilamadamu, izibhorane ziyafa, siyehluleka ukubhadala izimali ukuthi khona sidinge izinto ezokulungisisa isibhorane.
Izakhamizi zedethe zicele ukuba uhulumende angenele kudubo lwamanzi, bagejelwe izibholane duzane lemizi yabo kanye lamadamu ngoba ukusilela kwamanzi kubaphilisa nzima kuphinde kudale ukubuyela emuva kwezentuthuko. Bathi njalo ngabe amadamu akhona balakho ukuziphilisa ngenhlelo zezingadi zokulima bethelezela umnyaka wonke bengalindeli ukuna kwezulu lona elivele lingani kuhle emhlubulweni weMandebeleni. Asenelisanga ukuthola impendulo yemibuzo yodubo lwamanzi kumqondiso wekhansili yewange umnumzana Phindile Ncube esileviki wayelotshelwa saze saya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngisedethe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sinini Linzi Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Unkosazana Ncube obevotisa kukhetho oledluleyo lokudinga umongameli usichasisela ngomsebenzi wakhe kanye lokuthi umama unjani edolobheni lakhe ngesikhathi amavoti ebalwa.
Oh, Mario Tunde Convent Primary and High School. I'm Tunde Yosai Teachers College. I'm asking for this. I'm going to post
bayabonakala yini abantu abansundu abavela kwamanye amazwe e-Afrika kumbe kwele Zimbabwe? Siyabona ukuthi amavoti yalokhu ebalwa kwamanye amadolobho. Umumo unjani khona ngapho eLouisiana?
Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bavota abantu abansundu abayibo abajayela ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Uyezwa abanye xa sihlangana laba emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha. Ama-elections lawa abe free and fair sibili ngoba abantu bavota early, esithi early voting like a month or so before kumbe kwakungamaviki kumbe amane depending on i-state abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi ngepost, baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana eziyindlela beze mhla welanga ngolwesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Lo nkosazana Sinini Lindsay Hammond Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo izwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mthulisi Hanana obaleka eZimbabwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi ukuyamukelwa kuhlelo. Ngiyabingelela futhi nabalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi ube sendaweni engaziwayo lapho sucatshe khona?
Mhlaka 28 July lonyaka phakathi kobusuku sokusiya kobomathuwane umuzi wami wagqekezwa abantu abazingenelayo nabantu ababethwele imibhobho ngamapholisa namasosha labantu bezanu labanye esicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi ngama-CIO. Babuza unkosikazi ukuthi ngingaphi, bakhombela ngombhobho abantwana besethusela ukuthi bazadubula nxa uNkosi kaze ngachonga ukuthi ngingaphi. So base bethiya umlayezo ukuthi kumele ngitshiyane lokuthi ZANU-PF must go, kumbe ukuthi corruption must go, kumbe ukwenza noma yini ephikisana lo hulumende nalo khona. So ngasembondi kangevikelekanga laba bantu bebetshona bekhona belandela unkosikazi lapho anxa ephumile endlini siyako noma siyangaphi belandelwa zimota okwamavika esithupha zethu hayi ukhanya ukuze sivikeleke sabona ukuthi hayi kuke siphume nje lathi siye khatshana kancane ukuze siphephe.
Sizwa kuthiwa ulohlelo lokuphathisa ababengabalwi benkululeko bekuviyo lezibra abaseZimbabwe. Ungasitshela ukuthi uhlelo lwakho luhamba njani?
Okukhona babagandi ukuthi ngisekucathe nami kwami lapho engicashe khona. Ngike ngafonela abadala bethu ababekuviyo lezibra ngibazisa nje ukuthi hayi kulezi nsuku lingabona kuthenya ngiyehlelwe lokhu nalokhu. Manje ngithe ngikhuluma labo bakhanya bekhala abanye bakhona ngendlala ukuthi manje fukahana manje osukhashana kangaka ozabe sibhasopa ngubani. Ngasembona ukuthi lami njengoba khale zingani angimanga kuhle njengomuntu ohlezi ngesibune sizodwa kumbe ngathome ngonyawo olulodwa. Ngase ngicela kwabafowethu ngiyisebenzi oTwitter labo WhatsApp ukuthi hawu bantu sinabadala ngale abalambayo abanye bakhona ngokuswelakala kwenhlanhla babhujelwa ngabantwana basebe ngithi umntwana kumbe balabantwana abasemazweni abangathumeliyo kumbe abangasebenziyo khonapha ekhaya abanye bayagula futhi. So abanye bakhona bengithi ngikhuluma labo umntu olamalanga amabili engasazi sithwala ngapha ngabantu okumele bebenathi imithi ethize. Ngasembona ukuthi hayi ngcono sikhankase bengikhankasela abantu ababili okuqaliseni kodwa kuthe sembona ukuthi iresponse yakhona ngathi abantu bayabangisekela ngathi ukuthi ngivule ngingavaleli abanye phandle ngoba abantu ababanjwe indlala ngalesi sikhathi baningi. Ungathi impilo enzima umuntu nosebenzayo manje nxa sesingakhangela abadala bethu abangasebenziyo azibasekeli kungathi hayi wothi sizame khona ngokuncane thina njengabantu ababo esingakwenelisa. So besikwenza besicela ama-100 rand ebantwini umuntu angathi sikhanti singathunyelwa ngabantu abangu-100 sibe 10,000 ne-10,000 siyathenga igrosari engakhangela umlwele wenkululeko for inyanga yonke phose inyanga lezi zibe mbili. So yilo uhlelo kade silwenza.
Bayaphathisa yini abantu abasemazweni?
Angifuni ukuthi khona ngithi bayaphathisa kumbe kabaphathisi kodwa khonokho esikutholileyo siyakubongela ngoba siyananzelela ukuthi khathesi sesikhathini esinzima abantu kabasebenzi umhlaba futhi uvaliwe ngenxa yalolu bhubhane lwe-corona i-COVID-19 ekade lukhona lovala umhlaba wonke kodwa kungasenani phakathi kokuhlupheka okungaka abantu bakithi benelisile ukuthi basincedise ngalokho abasincedisa ngakho. Singaba singasenelisanga ukufika kulapha kade sikhangela ukuthi sizafika khona kodwa siyakubongela khonokho okwenziwe ngabantu.
Ungavalelisa uZulu?
Hayi balaleli layo babo kanti ngiyabonga ngesikhathi sakho. Amazwi amokucina nje ukuthi bengilesifiso esokuthi ngayiphupho likanyongolo liyafezeka owakunanzelelayo ukuthi ngelinye ilanga amajaha akhe lawaye athatha lawo ilizwe azalamba wasedinga amaplazi ezakhiwo lezifuyo lokunye nje okuthiyeneyo esenzela ababantu. Kodwa ke ngokusuleka kwenhlahla lokukhalipha uhulumende wezikliwi owezigangi lwababulali wabulala amazibra phinde njalo mbongela ababasekelayo. Ngiyabonga.
Lokho ke ngumnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni besixoxa laye ecingweni eseSouth Africa kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli wele Melika kulandela ukwephulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania. Lamhlanje kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kennedy Bina obemela isigaba seGlenview edalela iPhalamende engowebandla leMDC Alliance. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.